sivele kulenkinga ekhona ngoba abakhokheli bebutho lamapolisa bayala ukuthi bazavuma ukuthi basalute omunye umuntu ongasuye uRobert Mkabi. Bayakhohlwa ukuthi bamne ezikhundleni bemele uZulu eZimbabwe athi iphathi eyodwa. Sizwe isikhathi esiningi bekhuluma ama-army generals ukuthi bona abasoze ngitsho bavume enye impumela yokhetho engasiyo leyo ethi umgabe winile. Futhi kumalanga amabili adluleyo amasotsha futhi abuyile azokhuluma nochairman wethu uChimbayira onguye umuntu ofisa ukuthi ancintise esikhomba layo esemash east sezikhuluma laye efuna ukumethusela ukuthi kanti ibandla lakithi kungani likhanya lisebenza gadalala kangaka esigabeni sona leso sithi thina njengebandla kufuze ukuthi amasosha azi ukuthi wona kufuze ukuthi avikele wonke umuntu hatshi ukuthi avikele ibandla elilodwa yikho sithi akufuzanga ukuthi siye kukhethwe isadaki ingazange ilungise lokhu okwenzakalayo ngoba siyabona ukuthi amasosha afuna ukuthi atshontshe ukhetho ngoba abafuni ukuthi abantu bavote ngendlela abayifisayo.
Ye, kodwa kungani udaba lolu lungani lusabalele kakhulu ezigabeni zeMashonaland ikakhulu iManicaland? Kungakuyini okubangela lo?
Siyazi mgeke ukuthi iZANU-PF ifuna ukuthi ihambise amasosha endaweni lapho ebone ngani singawina amasithi lapho eyadliwa khona ukhetho oludlileyo. Njalo futhi siyabona ngingazisizwa ukuthi sefuna ukusebenzisa i-excuse ukuthi kuthiwa khona ngale eMozambique uMatsanga siyabe Renamo sebesuke babuyela egangeni befuna ukuthi balwise uhulumende weMozambique sebesithi bona abeZimbabwe hhayi abantu laba bengasuka futhi bachitheke bangene ngapha kithi eZimbabwe bazophambanisa inhlala kahle yabantu sibehambisa ke-army khona ngale besithi bafuna ukuvikela ukuthi kungangeni uMatsanga laba le Renamo kodwa siyazi mgceke ukuthi basebenzisa khona lokhu ukwenzela ukuthi bathole ithuba lokuthi bayethusele abantu basebenzise i-army ekuthini incedise iZANU-PF kukhampeni